Mahlabe Zulu, uPhukeni kaphenduli umbuzo. Umbuzo ukuthi uPhukeni lo Chief Ndlovu baluza ngo-2018. Ngitsho lo mama uMakhuphe labanye bonke abasePhalamenti. Omguni labanye baluza badlile. Yikho ke uPhukeni engalethi izinto ezirelevant, izinto ezingahambelani lombuzo. Sithi ubaba uSpanda ubuze watshela abantu wathi iParliament silahle ayiselabuhlonzi, siyindlu nje ephukamela umalulwane ngenxa yokuthi abantu abaphakathi kathesi abakhethwanga ngabantu. Babuye nge-backdoor. Yikho lanamhla lokhu kuliqiniso. UPhukeni engalethi izinto ongabuzwayo uzahamba sekukhulunywa kathe seletha ungani inketa abatshabe ethi ye abantwana besindebeleni lokhu lalokhu. Yinto evele ihlala ikhulunywa ngabantu ukuthi abantu bafundiswe ngendimi zabo. Kaphendule yena ukuthi ubuye njani esenethi, ukhethwe ngubani esenethi. Yibo abantu kathesi abasebencedisana lezana. Yibo kathesi laba abantu abafuna izimoto zePollard. Baphethe nzima besithi uMonzo akajoyini iPollard kona bazazuza izimoto. Siyakwazi ukuthi ihistory iyaziphinda. Undaba ningi sithole lo Mzorewa lo Chirawo. Babambana lo Smith ngo-1979. Benza ukuthiwa iRhodesia Zimbabwe Internal Settlement. Abantu babahlanza. Yikho ke uPhukeni labangani bakhe kabakholise suku zwene ezikhona. Ngoba abantu babazondele sebesebenzila izano. Izano iMDCT. Ngoba abantu sebekwazi ukuthi imithetho yonke emibi bayathula bakhulumi ngakho ngoba bavumelana uMonzora lo Mnangagwa ezomnondlore ehlangana lo Mnangagwa sitha. Bayakhuluma izinto ezokuvumelana ezokubhidliza ibandla labantu iMDC Alliance. Siyathaba ukuthi namhlanje uZulu wonke sebonile ukuthi ibandla elimela abantu ngubani. Njalo thina sesifundile kakhulu kuSouthern Africa ukuthi abantu bengahluphani ngemhlobo ngeregion abavote ibangavota bazazikhethela umuntu wabo. Sifundile eZambia ukuthi akulankethi abatshabi, akulaba youth, akula mntu omdala. Bonke bakhululeka bayavota. Ngitsho leZambia Election Commission, lamasosha, lamapholisa balandela umthetho. UPhukeni yena ulandela umthetho uphi ukuthi namhla uyimember of parliament noma member of senate? Kaboni ukuthi uyaziyangisa njalo yikungena khonoku lokugcina ngoba kala party yakho nayaphela kudala. Siyabonga amahlabezulu ngokusilalela isiphi isikhathi.